Ekhuluma ekuseni namuhla umongameli Mnangagwa uthe inhlelo zikahulumende wakhe zokuvuselela umnotho ziphazanyiswa ngamabandla aphikisayo wona athi asebenza lezitha zeZimbabwe emizameni yokumsusa embusweni. Kodwa ibandla leMDC Alliance eliyilo eliphikisana kakhulu lombuso kaMnangagwa lithi okubulala umnotho welizwe yimisebenzi yenkohlakalo enziwa ngamalunga kahulumende. Umgcini sihlalo webandla leli enyakatho yemaNdebeleni umnumzana Prince Dubeko Spanda uthi ukuntshontshwa kwamadayimana eMarange ngumzekeliso omuhle wobuhuquluzi obenziwa yilabo abasembusweni.
Imali ephuma kulelo dayimana kayaziwa, so ke ukuthi bezokhuluma ngokuthi ama-sanctions bengasitshelanga ukuthi kanti onguye othatha imali yegolide ilizwe lonke ngubani. Mbona ngani kuyabe kuyikuzenzisa, abantu beZimbabwe bakhaliphile kakhulu, bayakwazi ukuthi umumo kumi njani ngalesi sikhathi, njalo bayakwazi ukuthi obatshontshelayo ngubani.
USpanda uthi izijeziso ezikhulunywa ngumnangagwa zafakelwa amalunga ezanu-PF hatshi ilizwe.
I-60 million ye-COVID eyathathwayo siyakwazi ukuthi kayithathwanga ngama-sanctions, yathathwa ngenye imuli elesibongo esakomnangagwa, so engabofuna ukusibangela umsindo la.
Amazwi kaSpanda agcizelelwe ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Thina esikwaziyo ukuthi umnotho lo ukuze ungasukumi kumbe ukhanye ukhuphuka uhulumende ulobuqili sesikhangele i-corruption ekhona ke phakathi kwelizwe.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube oyisikhulumeli njalo senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association uthi umnangagwa kumele azinuke amakhwapha engakakhombeli abanye ngomunwe.
Inotho eZimbabwe ibulawa ngababusayo, ibulawa ngabahlezi ezihlalweni. Akula munye umuntu obulalelizwe, khohlwa nge-opposition akulalizwe elidilizayo, khohlwa ngeMelika, khohlwa ngeNgilandi, khohlwa nge-EU, ngakho diliza ilizwe ngaphandle kwabasezihlalweni eHarare. Yiba bebayo, yiba batshontshela abantu, yiba bangalwile inkohlakalo, yiba bale nkohlakalo.
Uhulumende yena uthi umnotho usuhlaliseka njalo lentengo yezinto isisehla. Kodwa uNcube uthi akuqondanga lokhu.
Akula mnotho ohlalisekayo, akula mnotho ozinzayo. Konke lokho okuthiwa yi-auction system ye-reserve bank osekuthengiselwana ngakho imali kaguquli lutho empilweni zabantu. Abantu lokho behola imali encane, abaningi lokho bengekho emsebenzini, umnotho lokhu udilika.
Umoyo laye uthi akula bubelo sobukhona kwezenotho.
Ama-shops ke amaningi asemile ke ukunika esingathi ngama-invoice kumbe ama-quotation, ngoba phela intengo yeZimbabwe itshintsha ngelanga lokuphuma kwelanga, okutshengisela ke ukuthi okukhulunywa nguhulumende kasiloqiniso.
Ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi ngempela abamabandla aphikisayo bazama ukugenqula uhulumende weZANU-PF.
Yimpilo abayidalayo laba bantu, bafuna kube lomsindo, bafuna ukugenqula uhulumende, abakulanye into abayifunayo. And nxa kungabukelwa kuphela khonoko abantu bakhangele kuphela kungawonakala izinto. Ngawo-ke uhulumende ukhangele, abasozi bavunyelwe ukuthi bayenze intando yabo laba bantu.
Ukuwa komnotho kuvele sobala njalo namuhla lapho idola leZimbabwe eliqhubekeli lahlekelwa luhlonzi nxa liqathaniswa leMelika emkambo osemthethweni. Ngeviki edluleyo idola leMelika elilodwa belilingana lamadola kuleli angamatshumi ayisikhombisa lasithupha 1:76. Kodwa namuhla idola leMelika belilingana lamadola eZimbabwe angamatshumi ayisishiyangalombili 1:80. Lokhu kutsho ukuthi idola leZimbabwe lilahlekelwa imiklomelo emine viki ngeviki. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungamile Nkomo.